Endaweni zethu lamhlanje, abantu abaningi behluleka ukuthola izithupha ngesikhathi kumele bebhalise kugwalo lokuvota. Uphenyo olusanda ukwenziwa luveze ukuthi abantwana kabatholi incwadi zokuzalwa ezabelweni zemakhepheleland ngenxa yabazali abanganiki uhlangothi lwe-Register General's Office konke okufunakalayo. Abantu abahlala kwezinye izigaba eBinga bakhala ngababalisi abangazi isitonga abafundisa abantwana abasanda ukungena esikolo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxele namhlanje ilanga lokubingelela izihlobo labangani. Sixoxa njalo ngokushiyeneyo okwenzakala eZimbabwe. Lingakhohlwa ukuthi sizalethulela ezemidlalo nezemiculo. Ku-Livestock namhla sixoxa ngobususwa kwabathenga bethengisa esitaladini kulandela ukuchaza kukamongameli Robert Mugabe othi abathengisa okuthiyeneyo bangcolisa idolobho leHarare. Thumelani imilayezeleni kuWhatsapp kunomlayo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzimbazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.